engakasuki emhlanganweni lo umakarawu wethese abamabandla la umlando wokumgcona bemhlukumeza yena lama-commissioners akhe emaphephandabeni. Umane wawumisa lomhlangano umakarawu ethi abafisa ukukhulumisana laye kumele bamlande ofisini yakhe okumangalise abaze kulomhlangano bemele abamabandla abo. Ukwenza kukaJustice Makarawu kuchiye abamabandla la bephethe ongaphansi kusobala kuba bebengakulindele. Ubethukuthele uJustice Rita Makarawu ngesikhathi emisa lomhlangano esithi yena labanye bakhe sebediniwe kuba lokhu behlukunyezwa kumaphephandaba ngabezombusazwe.
Because we are beginning to feel that our engagements are misunderstood. We believe it is...
Njengoba kukhanya ukuba kasizwani, sikubone kufanele njengezeki ukuba kesime ukuyingena siyebonisana ukuthi singakhulumisana kanjani lani. Njengezeki sesibone ukuba kayisasebenzi lindlela yokukhulumisana, ngakho asisayi kungena umhlangano lamuhla.
Lobe kumele kube ngumhlangano omele wenziwe kanye ngenyanga phakathi kwabezeki labamabandla ezombusazwe ubuzenziwa ngemva kwesikhathi eside ungangenwanga ngezizathu ezimbalwa kusukela ngenyanga kaMpalakazi. Kodwa abaze bemele amabandla ehlukeneyo ezombusazwe bembe phansi ukuba bengasoke baphuma lapho obe kumele kwenzelwe khona lomhlangano bangazange bakhulumisana labezeki. Abamabandla la bagcine bethuma iqula lekomiti yabo omgcini sihlalo wayo kungumnumzana Khutshwekhaya Nketa owebandla lezaphu ukuyabonana loJustice Makarawu eofisini yakhe.
Sekulento eziningi ezenzakeleyo sukusela kulumnyaka ophelileyo kuze kufike kathesi, ikakhulu into esegudwini kakhulu indaba ye-BVR yokurejista kwabantu ukuthi abantu bavota njani.
Omunye wabakade besemhlanganweni lo kungunkosazana Ellen Shiriedenga, umqondisi wohlangothi olubona ngezokuhlela inhlelo ebandleni le-MDC elikhokhelwa nguprofesa Welshman Ncube. Ke sizwe imbono yakhe.
Kubuhlungu kakhulu and ngoba singikhanyela kakhulu mina njengami njemvelako obulawayo, ngizithi ngilanda imeeting le engathathanga khona 5 minutes and sizakhangela futhi njalo ukuthi i-meeting lay, the last time izeki yakuhlangana lama-political parties, it was last year. Eka-January i-meeting ayihlangananga ngoba yakhansela last minute uJustice Makarawu esithi le meeting e-parliament.
Isikhulumeli sebandla lezanu ndonga unkosikazi Sifiso Sithole Baro osebenza eSwaziland utshengisa ukukhathazeka laye ngokumiswa kwalo mhlangano lezeki.
Bendingathi kuthiwa izeki ayithathi seriously konke lokwendiwa lapha, akabona ukuthi singachubeka sikhulume kani labanye sikhuluma emanga lokhu lesikukhuluma lapha kuthina sifike sikujikise.
Okwenzakale kulo mhlangano kuzethulelwa inkokheli zamabandla aze kulo mhlangano lezek ongasenziwanga. Ngemva kwalokho inkokheli zamabandla kumele zihlangane mhlaka 30 kuyona le inyanga ukubonisana ngokumele kwenziwe ngemva kwesehlakalo sanamhla. Ngakolunye udaba olufanayo, abezomvikela ngaphansi kwedala le-Joint Operations Command, JOC, bavumele abomanyano wamabandla akunera ukubuthana endaweni eyaziwa ngelokuthi Freedom Square ukuqhuba umhlangano, hatshi ukufola ezitaladeni njengalokho kade bekufuna. Phezu kwalo mgoqo, akumelanga bedlule inkulungwane ezimbili lengxenye 2500 abantu abazaphatheka ekutshengiseleni. Amapholisa engezele athi kumele kukhethwe equla labalitshumi kunkokheli yomanyano wenera eza kuyanikeza incwadi yezikhalazo kumgcini sihlalo wenhlanganiso ebona ngezokuqhutshwa kokhetho izek unkosikazi Rita Makarawu. Kodwa unkosikazi Sifiso Sithole Baro, isikhulumeli sebandla lezanu ndonga, uthi abakujabuleli lokho.
Se iZimbabwe akusiyo yebantu labambalwa, akusiyo yezanu PF, akusiyo yeruling party, yomuntu wonke.
Lanxa kungayisikho abekade bekufuna, abomanyano wenera bathi bazalandela konke okuthiwo ngamapholisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.